Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukelange njabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyathi singani it's now a fourth letter ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba ngenxa ningumkhokheli aningeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ningahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labaningi bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini leCowdrey Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womduma wezokholo osacathulayo u-Alotshi Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhanseli athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila uSobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super. Kancane, we are having our challenges because our staff, council staff members, abanengi batholakala be positive. Especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama infumigation and izinto ezinjalo bayatholakala be-tested positive towards COVID-19. So kube soku-affecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self quarantine or besiba off duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So siya ma challenges anjalo even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, we have a challenge, maybe a network is in this danger at the end of the day. The participation is in corner for the councillors to represent the people is so that Ibe in at Iba pants. So in at the COVID-19 is the pandemic, call for civil njengoba ukhokheli and njengebulawayo esebona.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isetshila esiyitholileyo iyathi singani it's now a fourth letter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umuntu nakunobayiwa khona kusabayiwa. I see Uyayitashika yekuto kutimenge kaku chona kuti wanzi awuzo wani baka kala kwa awuzo kwirishu kuka na uti inde zinjenga zona lezo. Wazo some of the things yozo nzi kutu awanzi wekunese resesara. Agunga wuyi ngenjela oguguya ngako so gunga mtua ite source meta. Vele nga nimu mko kenzi, ani nyege nyezela community ya mno kutika ikambie shaba. Nina nina shabamu. Kumele nabe ngibuza lami kumbe nga ngikhuluma nabo lami ngibatshe ngisele ama ikhathi ukuthi khona ayiyihlabile but ngikwenze ngokufuna kwami like thina kwethu i-local authority ama councillors sihlabile sonke except for one enguniversity not yet but sonke before ngu-21 so ngu-20 sahlaba except for one and it was not a force maker. We only did it ngokufuna kwethu ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imeli zethu impilakahle yethu and also le community yethu.
Lowo ngukhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcini sihlale wekomiti ebona ngezempilakahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lange 81 kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje, eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequbula likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezizobukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezizobukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla la izolo. Iphephandaba lobulembu le-site lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana zwane egarajeni okuzima kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha emgwaqo besenza okunengi le Country Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekweni bavuke bavala umgwaqo abanye befaka ama tire emgwaqweni achisiwe bezama ukuvalela ukuthi ama bus lawo ozobukho la makhomba ozobukho engahambi kodwa amapolisa ananzelele khona okwasondela kubana avala umsindo bathina bekhuphelana ama tire lokunengi njalo unganzelele Country Park amapolisa belokhu khona namhlanje soke iluhlupho olukhona esihlana lalo ngabantu bamakhombi bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove nxa sebevayele ukuchoveni abasakwazi baphile bethini imejako zimiya zisebenzi yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi into zonke nxa zibanjwa kuhle ngoba udlakela alusiyo into enhle kuba lokulimala kwabantu kuba lokudamezwa kwempahla kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngoba sokulodlakela abantu bephathana kuyo. Soke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womusha ukuthi pho balamakhombi abanye abathenga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki kuthiwa ngamaloni. Soke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani lezi muli zavele baziphilisa njani njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze transport bangene kungabi le monopoly. I-monopoly vele ayinhle kuyavumela ukuthi engavumela amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani lokhu asekubalekeli kufanele imithetho obe khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanye kodwa kuhle bavale yikho okuhluphayo ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozupho asibo bonke abafisa ukungena kozupho ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozupho la ukuyahluka. Soke uqeda lolu daba ukuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba athe singa ukujikijela izimota namabhasi kuyabe kugathi izakhamizi zingagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi. Yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilungiswe masinya nje uhulumende nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi lokho kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu osengozini ngempilo yakhe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa abelegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele izivela kwamanye amazwe namafitshane.
Nakwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebutho kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibutho kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli boye ngumongameli uMzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhovisini ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangena emahhovisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Kwakubanda la ma-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona lezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosiza njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka oyi-midterm budget review izolo. Intatheli sindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review umnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu owakuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabaningi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngabase basebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke umoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziyo ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke i-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela futhi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela ukuthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmoli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ukuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathapha. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba, ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo.
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kunenye okusamele wenziwe.
Yebo siyamvume, ikhonomi izakhula lokho engaso zikhule ngo 7.8 lo okhulunywa. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na? Hhayi, ngoba singasweli izulu ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism lokuya ngathi siyithululela imali, ngoba i-sector kumele ivulwe yanelayo le-tourism ilibambeliswe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-North North yakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-North North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxungani ifanayo namanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province salemuva vele ilizwe alikhule, okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kanyele ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we 2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent ukhuphuke wayahlala kundawo ye 34 ngosuku lesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxelo Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf, amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma ngisesekhona singathi sesiyafuye kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied ku position 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yamagolfers. Umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa ngezulu, la izulu kube kaba lombane sama ngijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusasekuseni sathi siqedise abalutshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla, so sesiqhubeka ngoba okade okumele kuvele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakoVincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani ukukhanya vechance
bini chayi hlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka konjalo ukuthi hayi kule themba sibili ukuthi singathola ama results amahle. Ukuthi sokunjalo kusasa futhi silo mfana ukuthiwa ngoni Makusha owe athletics lo wesiqhubu ogijima esithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo 11:35 ekuseni so kusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu ebesethi ukuthi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyiso esizakwenzeka ntambama. Inxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emdlalweni uwamanzini kodwa ungowesikhephe Peter Pascal Gilpin, ukategori CND lapha ube kuhithi yesibili wuli iti ya kala si iti ya sibili gui iti ya ke sibili utete ama minita ngo 7 la maseke nzai 1.72 patu uwe nguwe sine pati ewe nguwe sine uwe usungi uti labana bangene gui iti ya kala iskati ya nasiteteo besi sifichanu kwe lula kuhunke usichute na awe vele wabaya linklanta wangena gui iti 1 uwe vele wengu number 1 so kuloku usichutu kwa nakwana usitwine esiba kumafinansi uwe nguwe sivili ngamine 7 minutes 3.85 seconds ukuchukuti emzabeni wonke uwe ma Olympics Tokyo 2020 uwe ngu number 20
uFrederick Ndlovu kwa kela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlaleni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo wele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungamile inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Isizwe etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la Landisa
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo uAlothi uzalwa eGwanda eMphaya ngaphansi kwasobhuku uTheyisi induna engumarubi uma sizonyathelisa leli albhamu ngoSeptemba bese silonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba
idlalate leli lilengoma esilichumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba Matshwenyeho Lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Tenga izalate lako valitola njani
ngise South Africa eJohannesburg umuntu angangifonela kunombolo ethi 060 634 2760 noma a WhatsApp siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi bantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19. Ngiyacela bantu bakithi anizinanzeleleni konke lapho enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sizonqoba. Ngiyathanda abalandeli ungathi ngaqhubekela phambili ngokweseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlothi Chuma leqembu lakhe le Gold Brothers ngale.
Lo umculi womdumo wezokholo osacathulayo Alot Chuma ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 njengokwaziswa kwabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.